VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 25 kuNhlolanja 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngathi mina kube yisimangaliso esikhulu ukuthi kambe nxa kuyiyo indlela okuqhutshwa ngayo imisebenzi elizweni lethu laseZimbabwe, hhayi kuyesabisa, kuyethusa kulo kujaba kakhulu.
Amalunga ekomiti edalela ephalamende ebona ngezokulima asele ekhuza umhlola namhla ngemva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso yeGrain Millers Association labogatsha olugcina iziphala zelizwe.
Umhlangano lo mbona kungumhlangano oqakathekileyo kakhulu nxa sikhangele ukuthi e-Afrika abantu abaningi nabantu abasasebatsha, ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni umhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo eVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amalunga ekomiti edalela ephalamende ebona ngezokulima asele ekhuza umhlola namuhla ngemva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe labogatsha olugcina iziphala zelizwe olweGrain Marketing Board. Umgcinisihlalo weGrain Millers Association, uMnumzana Tafatso Masarara, utshelele ikomiti ukuthi inhlanganiso yakhe yapha iGMB imali efika i-9 million dollars ngo-2006 ngemva kokucelwa nguhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa, esangumsekeli kamongameli welizwe ngaleso isikhathi. UMnumzana Msarara yena obanjwe ngamandla lidale ukuthi aze kupha ubufakazi phambi kwalikomithi, uthe imali le yayiqondane lokuvuselela iziphala ze-GMB. Kodwa kumangalisa amalunga ephalamende ukuthi isiphathamandla se-GMB uMnumzana Clemens Kutha ukulandule lokhu esithi akulamali abake bayiphiwa inhlanganiso kaMsarara. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube layo ubikwa esithi akulalutho alwaziyo ngalimali. Untungameli Nkomo weStudio 7 Nxume umeli weMakhokhoba idalela ephalamende njalo elilunga lekomiti ephatha lolu daba uMnumzana James Sithole wachasisa okuningi.
Ngathi mina kube yisimangaliso esikhulu ukuthi kambe nxa kuyiyo indlela okuqhutshwa ngayo imisebenzi elizweni lethu laseZimbabwe, hhayi kuyesabisa, kuyethusa kulo kujaba kakhulu. Kodwa ke sizananzelela ukuthi uChairperson uMsarara weGMAS use wabuya namhlanje ePhalamende kukomiti le e-agriculture ngemva kokuba isibhalelwe amasamoni. Umuntu ubhalelwa amasamoni yiPhalamende nxa sokutshengise ukuthi umuntu lo akafuni ukusebenzelana kumbe ukuthi aziveze nxa enxuswa ukuthi akabuye ezokuma phambili kwekomiti. So ke bekucubungula njengoba uthilo indaba ezimbili kakhulu. Emalini leyo iGrain Millers Association of Zimbabwe abathi bona bayinika isquarity eGrain Marketing Board, kodwa iGrain Marketing Board njengobuthilo iyakulandula lokho, ithi yona vele ngayela budlelwano leGMAS kumbe iGrain Millers Association of Zimbabwe. Bathi bona abeGMAS bathi bona babanika ke isquarity, bathe bebanike isquarity, isquarity sakhona kwasokuvunyelwana ukuthi khona sizabe sibhadalwa ngomumbu abazawunikwa ngemva sokutholakaleke isivuno esizaba phansi wohlelo lwe-Command Agriculture. Kodwa-ke iGrain Marketing Board njengoba ngitshilo iyakulandela lokho, ithi bona yebo-ke balungisisa bavuselela iziphala zabo kodwa hathi ngemali eyayivela ku-GMAS kodwa ngemali ababeyinikwe yi-Ministry of Finance.
Iseliza kwenzani pho njengekomiti yedalela ephalamende?
Right, okwakuqala kuqakathekile ukuthi singagijimi kakhulu ukuthi sithi thina kuyini esizakwenza, ngoba kusobala ukuthi lo umsebenzi wokucubungula awukapheli, ngoba-ke sinanzelele ukuthi kunamaphepha amaningi esikuthi khona ngama-records akade elethwe namhlanje emhlanganweni ayacelwa kudala kodwa avezwe kuphela amanye namhla emhlanganweni, amanye akhona kodwa amanye akhona ayabekhulunywa kodwa engekho, njalo bathembisile ukuthi khona azabuya. So kuqakathekile-ke ukuthi sitho ukuthi kuyini okuzayenzakala ngemva kokuba sesithole ubufakazi bonke labo benikwe ke ithuba. So okwakathesi ke kuqakathekile ukuthi kanginike ngathi ukuthi kuyini okuzayenzakala, kodwa engingakutsho kuphela ukuthi thina i-committee yethu izimisele ukuthi ifeze umsebenzi wayo okucubungula ukukhangela nokuhlolisisa ukuthi ingatsha zonke zikahulumende zisebenza ngendlela yini efaneleyo.
Kahle kahle elikuphenyayo lapha yini, kuyini kahle kahle ukuqala indaba?
Hayi, esikukhangelayo ke kakhulu yikusetshenziswa kahle, yikusebenziswa ngendlela eqondileyo imali ekahulumende. Yikho esikukhangelisayo ke kakhulu, ngoba ungakukhangela bathi bona kulesinye isigaba futhi abathi bona banikwa ke imali yi-Reserve Bank of Zimbabwe, ibhanga likahulumende, ukuthi beyethenga futhi lokhu esithi khona i-weed. So kuyabe kuqakathekile ukuthi nxa kuyimali kahulumende, imali ephuma esikhwameni sikahulumende, kumbe imali esetshenziswe ukuqhuba inhlelo zikahulumende, kuqakathekile kungumsebenzi wephalamende ukuthi sikhangele ukuthi imali leyo kumbe imisebenzi yona le ethize iqhutshwe ngendlela yini, iqhutshwe ngokusemthethweni yini.
Lo ngumnumzana James Sithole, ilunga lekomithi yedale lephalamende ebona ngezokulima, njalo emela imakhokhoba edale lephalamende. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni umhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo eVictoria Falls. Ukhuthazwe amazwe e-Afrika ukuthi asebenze ndawonye athuthukise leli zwekazi. Umongameli Mnangagwa ukhulume njalo ngohlelo lukahulumende wakhe olwe-Vision 2030 esithi luzalandela izinqumo zalumhlangano eziqondane lentuthuko. Umsekeli kasibalukhulu we-United Nations unkosazana Amina Mohammed yena uchayele ihlombe i-Afrika esithi yiyo elomnotho okhula masinya okwedlula indawo zonke emhlabeni jikelele. Kodwa uthe kuningi okusamele kwenziwe kundaba zokuthuthukisa impilo kaZulu. UMichael Ove we-Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo abatsha umlungisi Dube ngalolu daba.
Umhlangano lo mbona kungumhlangano oqakathekileyo kakhulu nxa sikhangele ukuthi e-Afrika abantu abaningi ngabantu abasasebatsha. Ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu ukubana amapolicy makers ekwanise ukuba nehlangane labantu abatsha ukubana kukhangele ihlelo lendingeko zabantu abatsha.
Sizwe unkosazana Vera Songwe yena omela inhlanganiso e-United Nations esithi njengenhlanganiso bakhangela ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi le-Afrika. Ukubona njani lokho?
Uhlelo lolu luqakathekile kakhulu masikhangele ukubana indaba ezihlangana nabantu abatsha njengokubana ukuswelakala kwamathuba emisebenzi. Kuqakathekile kakhulu ukubana amathuba la abantu abatsha bewathole ukubana kuthuthukiswe izimpilo zabo.
Sikhangele indubeko esibhekane labantu abaningi kwele Zimbabwe, ubona ngani uhlelo lolu lulakho ukuthuthukisa abantu eZimbabwe na?
Abantu eZimbabwe solungabathuthukisa kusiya ngokubana ama-policies ohulumende weZimbabwe lawo ahambelana yini akwanisa ukubana esebenzisane namagolzana lawo. Kodwa esikukhangeleleyo okwakathesi ukubana uhulumende weZimbabwe izinto akade eziyenza kanye lokubana i-economy yeZimbabwe isebenza njani kuyenza ukubana uhlelo lolu kube nzima ukubana luthuthukiswe.
Isibone njalo ongusakhulayo uNkosilathi Nyathi ekhuthaza abakhokheli bakahulumende ukuthi izinqumo eziphuma emhlanganeni lo kumele zingaphelele emlonyeni, njalo kumele baqhubekele phambili besebenza ndawonye labatsha. Ukubona njani lokho?
Ukukhuthaza lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba senanzelela ukubana uhulumende weZimbabwe uyagijimela ezikhathini eziningi ukubana elandele imihlangano enje njalo avume izinqumo lezi, kodwa nxa sokumele ukuthi kuyenziwe senanzelela ukubana uyake sedonsela emuva engathi ayenze ukubana izinqumo ziye phambili.
Evula umhlangano lo umongameli Emmerson Mnangagwa uphathe udaba mayelana ngezinto ezitshiyeneyo esithi eleZimbabwe seliqalile ukusebenzisa ulwazi lwe-science technology engineering mathematics ekuthuthukisweni komnotho ikakhulukazi kwezokulima. Awusitshela umbono wakho ngalokho?
Lokho okuthiwa ngumongameli ukubana kwaqala kudala ukuthi kufakwe hlelo lwe-sustainable development goals ayisizo zinto ezenzakalayo, ngoba luba khonokho kuyenzakala lube izinto ezinjengamagetsi aluba ayisizo zinto esizishotayo.
Lo ngumnumzana Lungisi Dube olwela amalungelo abatsha obekhuluma icingweni lo Mike Hove we-Studio 7. Ibandla leMDC lithi imbiko ethulwe yiZimbabwe Anti-Corruption Commission eyokuthi kule mali efika i-7 billion efihlwe phecheya iziphathamandla zikahulumende kanye labake baba kuhulumende iveza ukuthi izikhohlakale eziningi zikuhulumende. Umgcini sihlalo wekhomishini le unkosikazi Lois Mathanda Moyo utshele iphephandaba le The Herald ukuthi imali le ifihlwe emazweni afana lele Melika, iBrithani, iSwitzerland, iSingapore, iHong Kong, iMalaysia, iMauritius, leSpain. Uveze njalo ukuthi ikhomishini yakhe iphakathi kwemizamo yokuthi ithathe le mali ilethe eZimbabwe. Kodwa umbuzo omkhulu ngokuthi iza kwenelisa na. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo weMDC eMathebeleland North uMnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Uyabona kuba nzima ukuthi khona umuntu ekutshela ukuthi lapha mina kathesi esemfuna ukuyaqeda i-master's degree yena ehluleke ukupasa u-form 4. Izakhi ilo hlupho olulodwa, ambona ukuthi useselomuntu olokhu elethemba kiyo. Nxa bona besithi badinga imali, indaba begijima besiyakhatshana bengaqali ngemali zekomandi agriculture ezikhanyayo, ezisobala, ezikhonapha eZimbabwe, okwaziwayo lokuthi abazidlayo ngakozibani. Abanye ngabantu abahlala naye yena uLois Mathanda Moyo wakhona. Indaba efuna ukuqala ezitshela ngendaba ngezemali ezisemalaysia khona lekhatshana engaqali ngezinye ezikhonapha lokubotshwa kwabantu bakhona. So ke ngokubona kwami yikudlalisa isikhathi sabantu eZimbabwe, uzama ukudivert iattention yethu, ikuzama njalo ukuthi yena abantu bezama ukukhangela angani izakhi kukhona ekwenzayo kanti bona vele akulala utaba lwenza.
Kodwa mhlawumbe isitshintshile, yikho nje besithi sebezama ukuthi ibuye elizweni limali.
Charity begins at home, Nkomo. Akhona amasela awagcwele lapha eZimbabwe kuzana uPF. Ngiyakutshela ukuthi khona apha kuyaziwa ukuthi khona izimali zikahulumende zidliwa njani ngabobani. Yindaba befuna ukuthi beqale bedinga lokho okusemoyeni esingakwaziyo, kungakhanyiyo, okuphoyi kukhulunywa kuphela ngaphandle kokubana kuyikuzama ukuthi besivale amehlo. So ngokubona kwami mina, hayi, ngibona ngani akulalutho sibili olumangalisayo esingalulalela kumama lo. Umama lo uzama ukusilibazisa nje njengabantu beZimbabwe ukuthi sicabange ukuthi kathesi sebetshintshile. Batshintshe nini? Auditor General ohlale ekhuluma ngabo ukuthi hayi imali idliwa ngabantu abanje nabanje nabanje kuhulumende waseZimbabwe.
Kodwa asithi izakhi yenelisile ukukhuluma lalawo mazwe okuthiwa kufihlwe khona limali, ubona kusiba lokuvumelana yini ibuya limali eZimbabwe?
Kuyahlupha lokho Nkomo, ukuthi khona sithi khona kungenzakala. Because okwakuqala laba bantu behluleka ukuthi beprove beyond reasonable doubt lapha ngaseZimbabwe kulaba bantu abalutshwana so far sebeke bababopha. Amazwe wonke lawa aphandle ale mthetho yawo ayabe elayo pertaining to ama-investors. Nxa umuntu ebuye wazo-investa, amalungelo alowo muntu bayawahlonipha, abafani lapho esithi khona umuntu noma e-investile laphoye kumthathela into zakhe.
Lo umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo weMDC yenyakatho yemaNdebeleni. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule, sambuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Yatshengisa ukuthi i-corruption ibiyo ehlolekisa inhlelo zonke zikahulumende. Uhulumende obekhona kwaMgabe kuyatshengisa sobala ukuthi abantu bebentshontsha, bebesitshontsha, amasela ebethatha imali kahulumende, uhulumende beselihlulekiswa. Njalo lokhu kube kubangelwa yikuyekethisa kukahulumende nalo wayekhona ngaleso sikhathi wayekhokelwa nguMgabe. Ubusela lobu bonke benzakale ngesikhathi senesana. Lanxa buqhubeka nje kwezinye indawo ngaleso busela, kodwa ubusela bonke bona obuningi obutshengisa ama-7 billion la abalwayo ukuthi zakhe yalandelela, kuyatshengisa ukuthi kube kuvele kubulawa ilizwe, imali zabantu bezintshontshwa, amasela ebezenzela santando.
Kodwa uhulumende kaMnangagwa baba Gawule akekho msulwa ngoba iyatsho izakhi ithi iziphathamandla zikahulumende ezikhona manje lazo ziphakathi ngezinye zabantu abafihle imali phandle.
Ye, izakhi isenza umsebenzi wayo omuhle kangaka okuveza imali ezifihliweyo ezokusela
lakathesi amanye amasela khona khona phakathi kwabo kwabona abakhona kuhulumeni akhona silamasela kodwa ubusela lowo uningi kwenzakale izolo okwakathesi sokuyikulidlela zokuqeda bonobu busela lokuthi kuvezwe lanawo masela njalo bamele bavezwe bonaba bantu abanikazezi imali njalo umthetho ube umthetho bajeziswe ngendlela efaneleyo.
Umgcini sihlalo we-commission le uJustice Mathanda useke waveza ukungathokozi kwakhe ngoba uthi lanxa izakhi ingaze yenze umsebenzi wayo bebotshe abantu bayaphuma emthethwandaba umuntu engafunyanwanga elecala
amakhosi eZimbabwe khonapho lapho kumele langenele bakhangele kule kungcolo okugcweleka kule makhosi la ngoba kule corruption yibo abantu abadala ukuthi izakhi yehluleke ukusebenza izakhi lamazinyoka besiyaluma kumele amakhosi la ancedise ekulumeni.
Lo ngumnumzana Believe Kaule ilunga lezanu PF sixoxelaye ekubulawayo.
Yebo 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 mthokazi omuhle liyanxiswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 pm kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa ngomhlangano omkhulu owe-African Regional Forum on Sustainable Development oluqale izolo e-Victoria Falls. Umhlangano lo uphatha indaba ezimayelana lokuthuthukiswa kwamazwe wonke akuzwekazi le-Afrika. Unkosazana Vera Songwe omela inhlanganiso e-United Nations uthi njengenhlanganiso bakhangelele ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi ele-Afrika. Likubona njani lokho? Kulakho ukuthuthukisa abatsha elizweni na? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Owake waba ngumongameli we-Egypt umnumzana Hosni Mubarak Gasekho. UMubarak ubhubhe namuhla esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithiyagalolunye lanye i-91. Ugenqelwe embusweni eminyakeni embalwa edluleyo kwathi ngomnyaka ka-2012 wamiswa enkantolo isetheswa amacala okubulala. Wagwetshwa ngemva kokufunyanwa elawo lawo macala kodwa isigwebo sakhe sasuka sesulwa lidale laphezulu. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube yena othi umuyi wayenguntando kayiphikiswa.
Ube ngumuntu olochuku kakhulu. Sizakhumbula ukuthi ube lisotha wakhula waqansa waze wagcina enguyophethe i-Air Force yase-Egypt. Kuthe ngokufa kukapresident wayekhona ngesikhathi yena esengu-vice president ngo-1981 wasengena-ke waba ngupresident we-Egypt. Uyibuse ngochuku olumangalisayo ebulala laba abaphikisayo ethelestokisini abaphikisayo engelamehluko nakancane lalokho esakubona kusenziwa kumkazi. Lokufa kwakhe use ephakathi kosizi ngokuba phela ngaphandle kombuso ubengakwazi ukuphila. Ubesephile ngokudla kahle ngokuhlala kahle kodwa use esengumuntu othonisiswayo othwaliswe nzima ngumthetho lo ayekade uchitha.
UMubarak waphuma embusweni esehudulwa njengomgabe. Kukhona yini okungafundwa ngabanye ababusi nxa bekhangela imbali yakhe?
Kakhulu kunengi abangakufunda abantu. Ungakhangela ukubusa kwama-leaders abaholi inkokheli ze-Afrika eziningi, ungafunga ngempela ucabanga ukuthi bonke bakuzanu-TF kanti basemaqenjeni abahlukahlukeneyo. Ungafunga ukuthi bonke bangabaseZimbabwe kanti abanye ngabase-Uganda, abanye ngabe-Nigeria, abanye ngabe-Egypt, abanye ngabangathi ngaphi. Ukubusa kwabo kunye ngokochuku, ngokokuhluku meza ngokuphatha ngaba bantu, ngokungahloniphi isisekelo sombuso, ngokokuphendula isikhwama sikahulumeni sikahulumende sibe isikhwama sangekhaya kubuswe kahle. Ngakho ke kumele bonke bafunde bakwazi ukuthi ungahlala ngenkani ubuswe kwabantu indlela yakho yokuphuma inye uzacina uphumile kuphela noma uthanda noma ungathandi ubususifisa kabuhlungu kodwa ungabusa kahle abantu uyaphuma njengabo Mandela njengabo Thabo Mbeki baphumile bazihlalele ukhangele kuwo Tanzania bayaphuma okhikwete bazihlalele ngakho sesitokisini kodwa bonke abamalela embusweni bephethe kwabantu baphuma kabuhlungu isifundo esikhulu ebantwini ababuse ezimbabwe namhlanje ukuthi noma ungazama ukwalela njani uzakugcina uphumile ubuse uphuma usiye esitokisini lapho ofanele khona
kodwa singathi ukukhitshwa kwakhe embusweni kwaletha inguquko yini ngoba siyazi lalamhlanje abantu base-Egypt bayakhala ngokuncindezelwa nguhulumende
akuyilethanga ngisho lakancane kuyisifundo futhi esikhulu kithi ukuthi ukusola lowo phakathi kakusho ukuthi abangenayo bangenza kahle kwedlula yena kumele seluse laba abafuna ukungena sikhitha laba esifuna ukubakhipha kodwa laba esifuna ukuthi bangene sibakhangele ukuthi impawu zabo zifanele yini ziyahambisana lombuso womthetho ohlonipha amalungelo abantu ngokuba ungacina kungene noma ngubani kodwa siyakwazi njalo e-Egypt ukuthi abantu bakevotele uMorsi wangena wabuye wakhitshwa futhi libutho elaye nalobusa namhlanje u-Al-Sisi okuyinto elethe uchuko olukhulu ngokuba ubusa njengayo imoda yakhe kakusukananga lakancane ubusa njengayo encamasiki ngokupheleleyo okungakho laye ngibona indlela yakhe izakanye izafana njekamamobarakhe angaphumeli onyaka kodwa mhlazane ephuma uzaphuma laye esiye esitokisini esiya kufa ekhala
Lo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazo obexoxa icingweni Lontu ngamile inkomo we Studio 7. Ngesingene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ugqibe uhambo lwakhe kwele India namuhla. Utshele intatheli izindaba ukuthi eMelika lizaqhubeka lisebenza lamanye amazwe omhlaba emzameni yokulwisana legcikwane le-coronavirus. Lona iselibulele abantu abedlula inkulungwane ezimbili. Inhlanganiso elwela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele Human Rights Watch isikhuthaze umanyano we-United Nations ukuthi uthathele ele-Iran amanyathelo phezu kokuhlukuluzwa kwabantu abasola uhulumende walelo lizwe ngabezomvikela. Iningi likhala ngokukhuphuka kwentengo yesinkwa lokusilela kwempupho ezitolo lanxa itholakala emkambo wensitha. Umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engusomabhizimusi uthi kusobala ukuthi impupho ikhona lanxa ithengiswa emkambo wensitha.
Ngivele ngisephumula South indawo sokumakoni. Lami bengizihlalele khonapho yabuya silila impupho abantu ukuthi bayithole kuba yima ngoba lo ithengisa uzathi ngifuna i-cash, i-eco-cash kabayifuni, i-swipe kabayifuni empuphini. Kube sokuthi labo abathi bona bayithengisa emaphandleni ngoba ungelabo i-eco-cash, bahle bayiwode yonke. And into ebuhlungu enginanzeleleyo, labo abakuya ngekhombi, ecela abantwana bona labo ababephandle, abanika imali i-cash ukuthi bayemthengela, athenge almost 40 bags, khangele wonke umuntu ekhangele. Umntwana babaphindise azazule azazithole 100 bags enguye yedwa kodwa bona babezithenge nge-70 bond basuke lapho bona bayeswayipha kubikho cash bayinikwa impupho.
Umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla sebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi uthi uhulumende ule mizamo ebukekayo kodwa osomabhizimusi yibo ababangela ukuswelakala kwempupho ngenxa yobuhwaba.
Ngabe ngikhuluma lapha koBulawayo themba abantu babonile imindendo nemindende yamaroli abuyile eletha omunye emile laphana eNational Foods kuKame Road. So uhulumende umzamo wakhe ukuthi abesimo umuntu bekhona siyabona ukhona. Kodwa sisuka sine le nkinga yezikliwi zabosomabhizimusi abafuna ukwenza imali at the expense of indlala nokuhlupheka kwabantu. Abanye yilaba abathi kona ungafika ezitolo uze besithi hayi ungakathengi impupho kanti uthenge lokhu nalokwana uze besithi iswipe mesinyethu ifile ayisebenzi abanye ngabathi hayi kasila mission code number, so into esingayenza kodwa ukuthi siyathatha i-cash kuphela. Bese siba labanye futhi sithi mhlawumbe kubuye i-5,000 kuyabe ama-10 kg angu-5,000. Uzabona ukuthi wona nxa ungangena laphana unanzelele esitolo kuyathengiswa mhlawumbe ngithi 1,000. I-4,000 bezezana uzabona sowubuya amanye amarole emuva ngale siqala ukuthutha ethwala sebehambisa emsikeni omnyama i-black market phela. Uyabona empuvu sekugcwelezilayinisiwe ethareni abantu sebethengisa khonaphana abanye babethithi $70 cash abanye bathi kona ngeswipe 120.
Umnumzana Mhlanga uthi uvumelana nalo umnumzana Chuma.
Ngokokuqala empilweni yami ukuthi ngivumelane lo muntu wezano ukuthi lokho kuliqiniso. Kuliqiniso sibili uhulumende bezamile impuphu ukuthi ifike, kodwa osomabhizinisi athi ukuthi le ibhizinisi yami ngifuna ikheshi, ngifuna ikheshi ukuthi ikheshi le ngiyithathe ngiyedlena ibe sensiyawoda futhi. Yilo ithuba labo lokuthi benze imali. So ungaze ufonele ngaphi, kumbe ngabe task force kumbe ngamapholisa, akula bazamile sibili ukufona kuleyana indawo engikhuluma ngayo. Yazi yaphela impuphu sibili igcwele ilodi yonke, amapholisa lawo bengazange bawabone. So labo adebele imali kuyabe kungumuntu oyedwa kodwele imali eningi enike lo dlulayo ethi hhayi ungathenga impuphu le wena zakushiyela i-5 bond. So umuntu esinikwe i-5 bond engatholanga lodi bayamlodela i-truck yonke nje ingene azihambele umuntu wenkosi ayedingisa la.
Umnumzana Chuma uthi isisusa sendaba sisekutshintshweni kwemali yakwamanye amazwe emkambo yensitha oyiwo obangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana.
Uyathola ku-black market bakhweza ama-rates almost every day, but kungenxa yokuthi yena kulo munye usomabhizinisi usesithi ride madoda imali ithengwa ngemalini kuthi hayi nanti lokwenza nge-1 is 25. Nanti zanini mafuna ukuthi libuthe yonke imali khweza ne-rate yokuthi ne-1 is 26. Omunye bakutshele ukuthi 1 is 30 something 31 baba wobhururu bethu ababegcwele elongzini e-Tradegold laphana osiphatheleni, abanye bagcwale e-bootleggers abo kobulawayo e-Harare ngale ngizita bagcwala ngale kwakuyizimexmol langale ku-4th Street njani. Don't need ukuthi sibambe laba abantu laba abangosiphatheleni abezitradi laba, they are nothing. Asidingeni yena lowo muntu ofake imali yangikhona, nguye umuntu osihlukumezela lwana. Ubuhlungu lobo ethembekile buziwa ngabantwana bezanu PF, buziwa ngabantwana be-MDC, buziwa ngabantwana be-ZAPU, buziwa ngabantwana be-Mthwakazi, buziwa ngumuntu wonke nje jikelele. So it's not about ZAPU PF anymore, it's not about MDC anymore, it's about sonke la. Uyathola umfana omncane ongakaze kubambe ngisho $100 sokunesiloto ye-200,000, abanye amasiloto abafika 1,000,000 kodwa sithuli.
Asizweni umbono kamnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ngalolu daba.
Hake kusubhe ukuthi ngevele general eZimbabwe sezizacahla ngokuthi into zonke ezile-business phakathi zenziwa ngumnotho welizwe. O-business men labo seluthathe i-advantage sis. Ungakhangela ama-price acharjwayo nxa becharja nge-bond note bayakutshela ukuthi impuphu inxenye i-10 kg i-200 nge-bond note. I-Citrans nxa ulama-rand 120 rand, nxa ulama-USA bethi ukuthi inxenye 6 USA kumbe 5 USA. Lesinto senalesi ungasidinga, uyasithola siyi-about less than $1, less than $1 kwaba-10 foreign currency, zinye zingaba-50 cents or so nge-US dollar, but nge-bond bese $22, $23 andiyabona.
Lokhu kwenzakala uhulumende esenike imvumo amanye amagalaji ukuthi athengise amafutha epetrolo ledizili ngemali yakwamanye amazwe, osokubangela ukusilela kwala mafutha lokwesabela ukuthi intengo yawo kanye lezinye impahla izaqhubeka iqonga. Yebo ke sesifikile emaphethelweni alolu hlelo, kodwa singakahlukani nanzi ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ekomiti yedale lePhalamende ebona ngezokulima asele khuza umhlolo namhla ngemva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe labogacha olugcina iziphala zelizwe olwe-Grain Marketing Board. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni umhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo e-Victoria Falls, okuyilo udaba esiluhlafunayo namhlanje kuhlelo lwethu lwe-Live Talk olwabatsha silo Mike Hove we-Studio 7 oluyilo olulandelayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.